Kwisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga.
Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi berambise ema-airport, kodwa kube yisimanganga lesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina.
Kodwa amalunga ebandla le-ZANU PF athi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident uIdini Nangagwa lubaba uvice president uThiwenga ngabantu abangawelelaniyo nawo uthiwa ngamanga.
Ikansili yezinduna elizweni lonke jikelele ikhangelelwe ukuthi kunsukwana ezilandelayo izakwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni.
Okwamanje udaba lukandiweni seludluliselwe phambili, sikhangele ukuthi kunational lapha kulapha abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lololuxoxwe kuprovensi.
Ababona ngezamasiko bathi induna uNdiweni kayo ndawo.
Umdala engakahambi wavele wathiya ekumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla, ngibona ngani kuzakuya khonapho ngaphandle nasokungenela ipolitics.
Lingakuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lezokuphathelene lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ucabana lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga obuyele eZimbabwe ngomgqibelo kulandela ukulatshwa kwakhe kwele China. Bathi kuyamangalisa ukuthi uChiwenga kazange emukelwe ngabalandeli bebandla leZANU PF kanye leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi efika eHarare. Abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya ngani uChiwenga ucabangela ukuthi kulabanye abakhulumende abalesandla ekuguleni kwakhe. Baphinde bathi uChiwenga ukhanya efuna ukungena esikhundleni sikaMnangagwa kukhetho lokumongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi ababili laba bathabe kakhulu ngokusila kukaChiwenga owathwalelwa kwele China ngontulikazi egula okumangalisayo. Bathi badonsa ndawonye njengenhlala yenza. UNkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa, ngomunye wabathi uMnangagwa loChiwenga bayaxabana.
Abantu bakithi bafunde ukuthi bafunde ukuthunqiza uthunga lapho kungela thuli khona. Amboni ukuthi khona yinto
kube yisimanga ngoba lokhu esazi izano okwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakata kumbe ziye kwenzani. Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi berambise ema-airport, kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina. So kusididile ingqondo okutsho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngoba besithembe ukuthi sibone inkokeli zezano ziyakwamukela umongameli uvice president wabo yena uThiwenga lo, kodwa kabafikanga. Sithe sithi izukuzuku sabona sokuphuma amapikitha akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamtinguri omahadi bathese befike epoti bafica ukuthi usevele usethethwe ngabantu beChina. So kutsho ukuthi emzini wezano kukhona ukutshaya amanzi abantu sebephefumula ngenxeba.
Kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kakhulu ngoba Gibbs kufana nokuthi mina ngingumkakho sengiqeda inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelise. Wehlule uzongamukela e-airport kutsho ukuthi siyalwa phela. Kuyaliwa sibili, omunye ubhephumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga, ukhona obhephumula ngenxeba.
Pho kuzohamba njani-ke lapha Makhumalo?
Hhayi, njengabantu bangikhona bavele bona bafana nalo mthakathi, awuze wazi ukuthi umthakathi ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uzokumele sikwenze ukuthi zivula amehlo asifake amanye esiphundu ngoba kuthi ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebegangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngencingo ngiyabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni umnankaga wancediswa ngamasosha incediswa ngutiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelano ukuthi angancediswa uzanikani utiwenga. Ndizwa amahungahunga esithi wona utiwenga laye ufuna uba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqapheleke kathesi sibone ukuthi bazakhiphana njani.
Unkosazana Dabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo, umlandeli webandla le-ZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi utiwenga uxabana lomnangagwa.
Abantu bakithi sinobafunda ukuthi baphunga ukuthunquza uthule lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto abantu abangayihlalela phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngendlela yokuthi khona u-Vice President uba uthiwengwa uphume engumuntu ogulayo esiyakwelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathinthini. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngale ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphonguzwezwa nje uyabona yikho mina engibona ngakho besenzobuya lapha kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident uidini nangakwa lobaba uvice president uthiwengwa ngabantu abangawelaniyo naw uthiwa ngamanga thine sikubandla le-ZANU-PF siyakwazi ukuthanda olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi sezesibe ne-dispensation le abantu laba abasebenze njalo bekhona. Ngaleyo ndlela abantu sebezama ukuthi bayidabule i-ZANU-PF bazama ukuthi bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso. Thine sikubandla beni le-ZANU-PF sekwathiwe yonke into ihamba ngendlela efaneleyo uba uthiwenga sebuyile esesikukhale ukuthi nje ibandla le-ZANU-PF sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe lethu lithuthukele phambili.
Kodwa okungabe kusenza abantu ukuthi bakhulume kangaka kuyini? Kambe bangaphonga ukukhuluma nje kungelalutho baba Nkomo?
Abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyatsho ukuthi khona sikhale zomnotho welizwe ukuthi azihambe ngendlela abantu abangabe khandele ngayo. Ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanze lokhu lalokuyana njengongathi kokweqiniso. Iqiniso elikhona yikuthi ubaba u-ED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Ubaba u-Vice President sekuyile laye ukuthi kuzolwiswa ngendawo yesilungisa umkhenomi ingathi ezomnotho wethu welizwe leZimbabwe. Abantu abasezibekele ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana. Khona ukudabukana abakudingayo awusoze kwaba khona ngoba ibandla le-ZANU-PF iyakwazi lapha elime khona lenhloso yalo liyazi lifunani.
Kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana njalo lokuthi khona ukuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi baba Nkomo.
Ukuhlangabezwa lokhu fanele kumezele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi ninganginjo lapha sikhanale lo vice president ukuthi ongathi abantu ngabe bagijime baya khona ngale i-protocol yethu ithini abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esebedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abaselisuka siyohlabeza u-vice president ngendlela endana kulo president kuyazokusitshona ngokubona kwami ngabona i-protocol yethu ivume ukuthi abantu bahambe bayehlabeza upresident kuphela.
Umnumzana Malaki Nkomo umlandeli webandla le-ZANU-PF sixoxela ese-West Nicholson esabelweni seMatabeleland South. Ikansili ebona ngezamasiko lokubekwa kanye lokususwa kwezinduna e-National Chiefs Council ikhangelelwe ukuthi iza kwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Nhlahlama Ngwentiweni kunsukwana ezilandelayo. Induna uMtshana Khumalo okukansili le utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi benza lokhu belandela okufiswa ngumdeni wakoNdiweni njalo okusemthethweni. Induna ezikunhlanganiso yeMatabeleland North Provincial Chiefs Assembly zisanda kwethula isinqumo sokuthi ubuduna bukaNdiweni abukho emthethweni ngakho kumele asuswe esikhundleni. Kodwa abanye abomdeni wakoNdiweni bayakwala lokhu besithi uFelix Nhlahlama Ngwentiweni wagcotshwa nguyise uMoyo uKhayisa Ndiweni loba nje izibulo lakhe uJoram Ndiweni elokhu ephila. uDouglas Ndiweni iqhina thunjwana likaKhayisa Ndiweni uthi uJoram Ndiweni nguye okumele abe induna hatshi uFelix Dladlamangwe Ndiweni. Ake sizwe induna uMtshana Khumalo exoxa ngodaba lolu.
Okwamanje udaba lukaNdiweni seludluliselwe phambili njengoba kuvuke ephelele kwazi kwakukhunywa ku-provincial level. Kade soludlulele phambili soluku-national level. Sikhangela ukuthi ku-national lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolwalo luxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukuba kwazi ukuthi kuvele nxa sokuthethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke. Ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani okubakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe, ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mposo, mbona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36 ngiyabona singu 36
singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu.
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngama-provinces siyamele iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabe kumiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisitsho ukuthi kukhethwa ngama-province anti la masiko avele ashiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khona lokho bengama-province ukuthi njengoba kuludaba oluvela ku-province ethile i-province ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya ku-minister.
Yes, singathi-ke
u-minister osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu sivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuya kuqondane le ndunana leyo. Kuqakathekile.
Singathikile
sokuthi imuli ibe yiyo layo elesandla esikhulu ba ngaza kuphonga province umve i-national iyekhuluma ngoluthe olungazange luvele emulini iyabe sikhangela ukuthi imuli yona ithele.
Singathi imuli yakhuluma ekufisayo la kuthatha khonokho?
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela angithi lapha sokucunga ubululula ku-province la ku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambelana yini le mikhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mikhuba yona leyo muli yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonalo.
Induna uMtshana Khumalo ukukhansili yezinduna e-National Chiefs Council sixoxelayo eselubhane. Ingcwethi kwezamasiko uMnumzana Mnqondo obanzi Magonya uthi induna uFelix Dladlamangwe Ndiweni kayindawo.
Angikhangelelanga ukuthi kuza kuba le mpumela ehlukileyo mfoka Dube. Induna uNhlanhla ngikhangela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakuNdiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo kwakhulunywa kwavunyelwana ubudala engakahambi wavele watshiya ekuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzawuya khonapho ngaphandle nxa sokungenela i-politics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje esikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele isinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu bathi bazalandela isiko lakoNdiweni. Siyabona-ke umnakakhe kaNdiweni uDouglas uthi hhayi kumele uthi athathe isikhundla lesi uMnumzana Joram Tambo Ndiweni. Wena kuthatha njani khonapho?
Kambe ubhuti uJoram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho engumuntu okhangelela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili, nxa yena umdala umdladla ngokwakhe watshiya vele equmile ukuthi hayi phakathi kwamathole la engilawo inkunzi engiyibonile phambili elingcolo engiyibona ngani izagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina lamhlanje singathi thina kumele ukuthi uthathe uDouglas kumbe kuthathe uJoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya kuzathiwani pho?
Hayi, akusuthiswa izifiso zikamagonya lapha mfo kaMthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza bengachwala benza abakwenzayo kodwa lapha ilizwe liyabuyela khona ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi umntwana olizibulo oweqwa ebuduna umtshana ukhumalwe nje kasozibulo kodwa ubudulu labo kanti yena umdala yena ngwakhe wayeizibulo yini ubudula babungobakhe yini okokuqala usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwabakhona ezinye izehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo licine kungabi yilona eliba yindlalifa
umnumzana Ngqondobanzi Magonya yingcwethi kwezamasiko esintu sixoxe laye esesouth london kwele bhilitane asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo Felix Nhlahlama Ngwendiweni okubikwa ukuthi usephanyeke udaba lolu emthethwandaba. Sokuyisikhathi samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
lamhla ke ngixoxa lenduna uChief Matema baba Matema sawamukela kuhlelo
ngiyabonga ba
ye esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuza kuguqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokhu kodwa ke esithaki ngakho kulapha kweinsika yodaba lwethu ngelokuthi kambe amabizo achoni emphakathini nduna liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho
into engiyikhangelele akusonto embi ukuthi into amabizo ikakhulu ngingasikhangela ukuthi sivela ngaphi siyangapha kodwa eyinye into eyabe ithandakala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza kuyintshwa amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imibono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijale ukubuya sezingamabhomba avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu bese kusiba nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okuluhlelo okujale ukubuya kunjalo ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ngazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu hayi zijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder
nxa singakukhangela-ke ngakhonokho kutsho nduna siyezwa sibelo mkantshi wangakhonto unjani siyakubona ukuthi-ke kula mabizo la asebuyile emphakathini azefakwa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhlazo namhlanje ngitshone labanye ababili abathathu lapha kobulawayo kuba bambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabo ethile besitsho ukuthi ngabe baqale labo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade dale sifiso abantu ngoba bathi kukhanya engani kulamanye amaqhawe akhona aseleceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe aba yingxenye yalokhu okwenziweyo
siyabonaabanye
bayahlamisa bakhuluma ngabodabengo abanye bakhuluma langabo lesabe babamba nje into eziningiweni ukuthi banye bakhuluma ngabo lookout masuku bathi engunye umuntu owalwa kakhulu elisotshali kankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo Joshua Nkomo khona phakathi edorobheni ngoba sekukhanye ngani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba wayengumainstrit kube sekufakwa-ke isotsha lakhe laye libe seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe betongokhala
ye siyabona njalo kula maqhawe akudala sibili esintwini nxa kukhangela sibili maningi okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwezethu abantu babekwazi phela isiko labo
kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu bebekwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiye esuke ibike ukuthi umuntu ungumhlobo bani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane nembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye okwakhe ikakhulu khona ungakunanzelela kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganganye yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabekwa egcekeni kuyafanana nje lo muntu othi ekhokhela inganganye yakhe ibolile uyabe uparalyze
amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kanganani sibili
yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu abethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwabe bakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphose basidlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamala okithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imachobana lapho waphuma khona uKhumalo, siyayibona nansiyana imzilikazi ilokithi, siyayibona nansiyana inkulumane, siyayibona lezi ndima zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona, siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguwo yenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana abangamalokishi. So abazange bazize babe bancane abantwana benkosi, nomumo wawukhona owamakhiwa ebezengikhangelela ukuthi kathiye sithina njengabantu abakhona abamnyama esekudingakala ukuthi thina siselule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sibile ukuthi sivela ngaphi siya ngapha.
Siyayizwa-ke induna yethu uChief Mathema ungadinwa lakusasa nduna
valelesuzhayi-ke
udaba lwethu luma lapha-ke namhlanje lapho engixoxa khona le nduna uMathema. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
So isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo, 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 mthwaka komuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhla kuhlelo, sixoxa lo Blessing Phiri, okuhlelo lwe Global U-Grant kulumnyaka. Phiri, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani bhuti?
Hawu, ngikhona, Stin.
Hawu, mina ngishap. Awutshela uZulu, abalaleli bethu, ukuthi kahle-kahle kuyini okulethayo lapha e-Washington DC.
Ngabuya nge-program le kuthiwa i-Global U-Grant, uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bebuye ngapha kwele Melika bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanani.
Blessing, ngiyazi ukuthi wena awukaqedi izifundo zakho.
Yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesiNgisi ama-undergrad.
Yep.
Usulesikhashana 3 months ulapha kwele Melika, ubona ngani usufunde izinto ezinjani?
Indlela esikhangela izinto kuthiyele ngendlela eziningi, into esifuna ukuziyenza nxa singaqedi isifundo, lezinto abazibona beziyenza nxa beqedi isifundo zabo vele kuthiyele. Sijwayele ukuthi singaqeda sifunke edinga umsebenzi sisebenzele usibani, ayisikho abakubonayo. Bafuna ukusiqalisela into zabo. Wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu.
Njengoba ushilo wathi lapha kwele Melika abantu bathi hayi cha, ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali, ngcono ngiyithathe leyo bali ngiyifake epokethi. Ukhangela ukuthi ungaqeda imfundo la uzaqhubekela phambili uzisebenza.
Lokhu mbonazi athi kunika amandla, ukuyantshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka.
Yeah.
Right, asixoxeni kancane ngeprogram le. Ukushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduates. Phandle kwalokho, ijonge ukwenza izinto ezinjani?
Ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini okuse-America okungekoyo emazweni abo. Ijonge ukuthi sibe lama-relationships a-sustainable between i-America lamazweni abo.
Ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga?
Into enkulu engiyifundile ngapha i-inclusion. Umuntu ujajwa ngokuthi uyenisa ukwenzani, not ukuthi you are a woman or a man. Ngibona azathi this is something that we really need in our country, ukuthi sibe le inclusion and tolerance.
Blessing, sigqiba uhlelo, ngicela ukuthi utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele baye phi?
Information ngohlelo lelu is there on the internet. The name is Global U-Grant. Ungakhangela kuFacebook, kuTwitter, on Google, Global U-Grant. Kathe some applications that are already open from November 12 up to the end of the year.
Abafisa ukuxoxisana nawe kumele bakuthinte kanjani?
Okay, so kuFacebook or Twitter kama lami ngu Blessing Phiri, WhatsApp 0775256880. Nxa usasesikolo, this is a chance for you to come and learn. Uzofunda lokuzeni
kwele
Melika.
Izani nontanga lemzwile u Blessing uthi nxa ungakagqiba imfundo zabo ama undergrad, ngenani kuhlelo libuyelani kwele Melika. Blessing, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
ngokwanele kwalamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi dibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanelo kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwaka komuhle zimpopo omuhle bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe wamanje sokwisikhathi sokholo lwesiKristu.
Kudibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi Nkomo labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sikhumbuzane ngelizwe esilithola encwadini kaMateyu isahluko sesihlanu indima yesine elamazwi athi wona babusisiwe abakhalayo ngoba bayakududuzwa. Lapha-ke nxa sikhangele empilweni yomuntu nxa kukhala kuphuma izinyembezi, kanti lakwesinye isikhathi inyembezi ziyaba khona ezenjabulo ezentokozo. Kodwa lapha uJesu nxa ekhuluma kuzixuku lezi ezazimlalele ukhuluma ngezinyembezi zosizi, ngezinyembezi zokudabuka, ngezinyembezi ezingelantokozo, ngezinyembezi ezibangela abantu umunyu empilweni zabo. Ngakho uJesu uthi laba bantu abakhala bawududuzwa. Umbuzo ubususithi bakhala nje abantu bakhaliswa yini? Yini ebenza ukuthi bazi bakhale? Akula muntu owaphunga ukukhala nje kungelalutho, engabe inyembezi zokuthokoza kumbe ngezobuhlungu. Kodwa lezi ezithiwo nguJesu ngezobuhlungu. Kuningi okhalisa abantu, ikakhulu kulezi nsuku elizweni lakithi. Ingabe usebhasini, uhamba ngenyawo, usesikotshweni, usezitolo, usesidayweni, ungapho, usemthoveni, usemsebenzini, sengitsho lasezinkonzweni imbala, abantu bayakhala. Abanye bakhala inyembezi ezingabonakali ngamehlo ngoba naziwela ngaphakathi, kodwa inkulumo zabo zitshengisela ukubana abantu bayakhala, bakhathazekile, baphakathi kobunzima. Kuningi okhalisa abantu, singazake sikubalise sikuqede. Okunye kuyazenza, okunye kuyenziwa ukukhala kwabantu, kodwa ubuhlungu inyembezi naloku kukhala isukuza ukusa kwamalanga. Lithi iBhayibheli-ke laba abakhalayo bazawududuzwa. Bangaphongukhala nje kuphela, kabadinge indlela yokubana lokho okubakhalisayo uNkulunkulu abanika amandla kususwe phambi kwabo, abanika amandla okuthi lanxa kubehlula bona kodwa uNkulunkulu ebelekelela uzawubaduduza abasuse ekukhaleni lokho. Nkulunkulu lakho kubana ingabe yini okukhalisayo? Ngabe kuswelakala kwezulu, kuswelakala kwemisebenzi, ungabi le mali, ukuphathwa kubi, ukubuswa kubi, ukuhlukunyezela ababathi balamandla, uNkulunkulu uthi uzakududuzwa wena. Nxa sewududuzwa wena, inyembezi seziyaguquka ezalwana akade kholisa ukubona usebunzimeni ukhala ukusa kwamalanga, nguye osezakhala ezibuhlungu ngobana engasathokozi ngokududuzeka kwakho.
Siyabonga kakhulu-ke Ntungameli Nkomo kwezokholo. Singakagqibi uhlelo lamhlanje sikhangele-ke ezemidlalo ku-Super League-ke lapho Premier iqembu leCapes United linqobe leDynamos 1-0 kuthi leHighlanders linqobe leManica Diamonds 1-0 futhi. Yes, siqhube lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje kulabanye abantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uretired general Constantino Chiwenga, kodwa-ke ibandla leZANU-P F lithi lokhu ngamanga. Hayi-ke zulukandaba sima lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olivalisayo ngo-Kips 2
Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.